sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Julikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uZulu wehlukene imbono ngokuthi idolobho lakobulawayo yilo elilenani labantu eliphansi kakhulu elizweni jikelele.
Yasithi thina ngo 1980-81-82 kuqala indaba zeground, abantu abaningi singathi ngabantu abaebodied bayabaleka baya kuBotswana baye South Africa abazange bephendukela bo.
I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abeselisa labesifazane e-gender commission iza kuba nomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane emakhokhova kobulawayo ngomgqibelo.
Sizabhala iripoti thina nje commission esizayethula kuma legislators ama MPs eParliament. Siveza ubufakazi obukhona ukuthi nansi into eyenza amankazana ayendiswe kakhulu bahlunye zokotsansi kakhulu.
Imbongi elodumo uObed Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wezokuzilibazisa kwele German.
Izinga bese ngikilo kathesi ivisa sengitholile ngilayo. Abaqoqwa lomcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ngene nemibono phezu kwempumela yokubalwa kwabantu eveza ukuthi idolobho lakobulawayo yilo elilabantu abalutshwana kakhulu ukwedlula izigaba zonke zelizwe. Amanani la aveza njalo ukuthi izigaba zontathu zeMatabeleland ezigoqela kobulawayo, iMatabeleland South leMatabeleland North, yizo ezihambela emuva ngamanani abahlali. Lusethula impumela yeNational Census equtshwe kunyanga ezedluleyo izolo ugatsha lweZimstats luveze ukuthi inani labantu beZimbabwe likhwelile lisuka phezu kancane kwezigidi ezilijumi lantathu i-13 million ngomnyaka ka-2012 lafika ku-15.1 million lo nyaka. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi abayi 2.4 million lilandelwa iManicaland yona elabantu abangu 2 million. Idolobho lakobulawayo yilo elilabantu abalutshwana elizweni lonke jikelele abangu 665,940,000 kuphela, lilandelwa iMatabeleland South elabantu abangu 760,345 kuphela. iMatabeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukela emsileni ngabantu abangu 827,626. Abanye bathi kuyamangalisa ukuthi kungani amanani akobulawayo ephansi khona kukhanya kulabantu abanengi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kusuka kusidanisa ukuthi kati i-census iphela kayifalandi ukuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa, linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswe le-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afidakale khona ngalezo khathi. Ukusuka lokhu kusidanise njengobulawayo ukuthi nxa sihambe sidaladena nxa nje sikhangele emalokitini abantu baningi njanganje ukhangela amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evela emadolobheni athiyeneyo okungawa ngokuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa ngakugaya ukuthi abantu batholakale bebaningi. Kodwa ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile lanxa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo. So sesizibuze ukuthi abantu bonalabo bathengisa behlala ngabo mhla kubalwa babengabi.
Siyazi ukuthi eMathebelelendi yikho okulabantu labo kuthiwa ngama minority abantu besindebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni leyo kayisiyo ncazelo esuthisayo yini
okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo kulibala lesibizo lesidebeleni la eMathebelelendi ibizwa ukuthi eMathebelelendi kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamandebele kuphela siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela emashonaland sebegcwele koBulawayo abantu abavela emashonaland lakwezinye indawo komanikaland kibomaswingo bagcwele khonapho koBulawayo so thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani le liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo ngoba khonapha abahambe esitaradini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile koBulawayo baningi so yikho sizibuza ukathi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze size abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane so esuka sekunanzele ukuthi laxa uhambe esitaradini lapho kuthengiswa khona kibo-fourth avenue kibobani bani kuyavela ukuthi abantu abagcwele khona mpala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamandebele so ke ngaze sithi amandebele malutshwana kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesindebele asebethe bagcwala koBulawayo besikhaya ukuthi inani lwane likuvezi ukuthi sokube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamathebeleni bezohlala lapha koBulawayo kodwa kholoku isensa sidayi kuvezi so siyazibuza ukuthi kushile kwathini
kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebelelendi liyelamisa kakhulu
kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima bayemazweni asedulwane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa yebobutswana lakwamanye amazwe aseduzane bati langaphandle nje kwamazwe kodwa-ke nayisibe bodwa abahamba kwamanye amazwe mananzela ibhizinisi le-Johannesburg ulimi oluzakuqala yimuntu yabekhuluma isishona kanti indaba bona bengabi balutshwana so nezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxenye abakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe kabatholakali kude lapho kumele batholakale khona so sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo ngoba sikhangele ukuthi uBulawayo usegcwele kodwa nxakuthiwa ulokhu esehla inani khonokho bekusuka kusidanise lapho okubangela khona okugeza khona sokala ukuthi nxa sokuba i-limitation sokuzaba embangela ukuthi uBulawayo agcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezimbutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Abanye bathi inani labantu besigaba semandebeleni lehla kudala ngesikhathi segugurahundi njalo abantu belokhu bengakabuyeli. Kodwa abanye ngabathi kungani ezibhedlela zabazithweleyo kuhlala kugcwele omama abakhulelweyo okwenza kumangalise ukuthi kanti abantwana abazalwayo ababalwanga na. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo saqala ngokumbuza ukuthi yena uwabona njani amanani la.
Ya kuyethusa kanti ungani kukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu becine sebebalutshwane kakhulu singazi njalo ukuthi sokungathiwani kodwa hayi inani langikhona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantenga ntenga kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba semandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe? Kuyini kahle kahle ngokubona kwakho?
Izizathu ezingabangela khonokho okokuqala sithi thina ngo-1980, 81, 82 kuqala indaba zegugurawundi abantu abaningi singathi ngabantu aba-able bodied babaleka baya kuboBotswana baye South Africa abazabe bephenduke labo bantu kwathi zokuqala indaba zabo esaphu lanilani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi kutsho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokhu iswelakala imisebenzi abantu bahamba lapha eGoli ngakhayela emulini eziningi kunapha eMathebuleland abantu nxa ngikhumbula mina abantu akakhula la bengafunda lapho ngingathi maybe 90% of them baseGoli ezimulini wakhayela ezimulini ukuthi abanye abantu bangaphi iningi labantu baseGoli yikho kubangela ukuthi abantu bebalutshwane khonokho esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekuboGoli umuntu ehle efike ehlale khona ngalele muli yakhe engazaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni semandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo ubona ngani kungakho liqiniso yini khona lokho
yebatho njalo abanye kodwa into kwangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi thina sithi ukuprove mbuthi nanku yikho lokhu kuyenzakala ibikhona i-census khathesi bawone bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe babala emagwegwe babala ngale bazalahla njani inani labantu kusho ukuthi inani lo lelo kuzamele silikhole ukuthi lo likhona bese sibona ukuthi isidingo sizathu zokuthi indaba abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu abemandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuza umthembi kunzima ukuza abantu bethembe igovernment so ikho ke bazasihlala vele belensolo so ukuyona igovernment uthi yenza izinto zazicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona
umnumzana Methusele Moyo yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa egcinweni leStudio 7 ekobulawayo. Commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-Gender Commission iza kuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane enkundleni ye-Stanley Hall emakhokhoba kobulawayo ngomgqibelo. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba ye-Studio 7 uGaina Gumede Saidi exoxa lomnumzana Dalubuhle Sibanda isiphathamandla se-commission ekobulawayo.
Ngisuka kusidanisa ukuthi kati i-census phela kayifalanda ukuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afithakale khona ngaleso sikhathi. Ukusuka lokhu sidanise njengobulawayo ukuthi nxa sihambe ezidaladeni nanxa nje sikhangele emalokishini abantu baningi kanjani ukhangela amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evele emadolobheni athiyeneyo okungaba ngokuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa ngagcina ukuthi abantu batholakale bebaningi kodwa-ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile lanxa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo so sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngayo mhlanga kubalwa babengayo.
Siyazi ukuthi eMathebuleland yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority abantu besindebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyo ngcazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa uBulawayo ibala lesibizo lesidebeleni la eMathebuleni ibizwa ukuthi seMathebuleni kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela eMashonaland sebegcwele koBulawayo. Abantu abavela eMashonaland lakwezinye indawo koManicaland kibomaswingo bagcwele khonapho koBulawayo. So thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo ngoba kuhamba uhambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isiShona sebefikile koBulawayo baningi. So yikho sizibuza ukuthi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane. So esuka sikunanzele ukuthi lanxa uhambe esitaladini labo kugcwaliswa khona kibo 4000 kibo bani bani kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamaNdebele. So ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesiNdebele asebethe bagcwala koBulawayo besikhaya ukuthi inani lona leli likuveza ukuthi sokube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamakhelwelweni bezohlala lapha koBulawayo. Kodwa koloko i-census ayikuvezi, so siyazibuza ukuthi kushiwo kwathini.
Kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebeleland liyelamisa kakhulu.
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima bayemazweni aseduzane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa ebobuthwana lakwamanye amazwe aseduzane bathi langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke ayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe bananzela ibhizinisi lo-Johannesburg ulimo luzawuqala yimuntu yabekhulumisyona kanti indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxenye abakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo, ngoba sikhangela ukuthi uBulawayo usegcwele kodwa nakuthiwa ulokhu esehla inani kholokho bekusuka kusidanise lapho okubangela khona okugeza khona sobala ukuthi maso kubi-limitation sokuzaba embangela ukuthi uBulawayo agcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Lapho-ke belilalele uMnumzana Dalubuhle Sibanda, isiphathamandla se-commission ebona ukulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission. Ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com liludaba lokuthi amapholisa akwele Australia asedlulisele phambili udaba alubikelwa ngunkosazana Susan Mutami, owathi yena wadlengulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eleminyaka elitshumi lanhlanu. Lokhu kutsho ukuthi amapholisa asebenza phose umhlaba wonke jikelele awe-Interpol yiwo asezaphatha lolu daba, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi inhlanganiso ye-World Health Organization isiphe umkhuhlane we-monkeypox isimo sengozi yomhlaba jikelele ukuze kube lokuwucubungula okujulileyo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku-VOA Ndebele. Ngithanda ukubulisa bonke abamameli be-VOA Ndebele kunye konke nabasakazi be-VOA Ndebele. Mina kule nto engihleli ngiyizwa la abantu bakithi bekhuluma ngayo la ikakhulu kahle kahle be-encourage abanye abantu ukuthi bengayi ukuyovota, bekhuluma ngokuthi kuyafana bengazi bayovota akulanto ezokwenzeka. Mina ngokwami ngibona kuyinto e-wrong kakhulu le ukuthi silahle lenithawulo sithi angeke sisayavota ngoba vele obvious iZANU-PF izarobha. Mina ngicela nje ukuthi abantu behambe sihambeni siyevota ngobuningi bethu, ivoteni ngobuningi bethu ukuze noma ma ingabe izama ukuthi iyarobha ithole ukuthi idliwe ngamavoti amaningi kakhulu. Ithi-ke ma isiyalela-ke esihlalweni kubonakala ukuthi iyalila ngempela idliwe okusegcekeni. Nosizo singaluthola kwamanye amazwe lapho ukuthi basincedise ukuthi sikhiphe iZANU. Sizohlala singayivota abantu bakithi sithi vele kuyofana, kuyagcina ngani sihlele kufaneni khona lokhu? Kuze kube nini sihlele kuyona linto esithi iyafana iyafana? Kumanje abantu abangaphandle baxoshwe emazweni angaphandle, sizoya kuphi? Siyobuyela siyohlale kufaneni khona lokho uvele kubuhlungu kangaka ukufana kwakhona khona lokhu esithi vele kuyafana? Please bantu bakithi, asihambeni siyovota, asihambeni siyovota ngobuningi. IZANU ukuthi ma irobha irobhe idliwe ngamavota amaningi, ma kukuthi iyabe idliwe amavota amaningi kuzoba nzima lokuthi i-Europe. Nosizo singaluthola kwabanye abantu abangaphandle kwamanye amazwe angaphandle ma ingabe ikuyukuthi sivotile ngobuningi. Ngiyabonga okhulumayo ubheja nomnyama lapha phansi emasungamali ezikungwa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli ngithanda ukuqondisa inkulumo kaBaba lapha kasazange wathi ukuthi ungubani lo okade sithi singasihluphi ngokuya vota ukuvota kubalekile emthwakazi omuhle wena babothe singabhalisi ngoba izani yalela yikho thina singumthwakazi sisithi sifuna ukuzimela sodwa sasivele siyilizwe kudala la kudala uyakwazi uBritain ongiyena owahlanganisa le Mashonaland bayakwazi United Nations bayakwazi ukuthi sasivele siyilizwe ngakho ukuze besikhiphe ngoba yibo abasihlanganisayo ukuze besikhiphe kufanele bebone ukuthi i-MRP silabalandeli abasisekelayo ukuthi siphume eZimbabwe ngoba iZimbabwe iyasihlupha for 40 years iZimbabwe isihlupha izwe lethu lidevelopha izwe lethu abantu bethu abaqhatshwa konakele nje imigwaqo izibhedlela ezikolweni singabantu bemthwakazi ngakho United Nations lo Britain nxa bebona sisekela iMRP ngamavoti balawa amandla ukuthi noma iZimbabwe sala ukuthi isinikizwe lethu balawa amandla ukuthi besikhiphe ngapha eZimbabwe ngoba yibe basifakayo kodwa bengabona kungela abantu abavotayo abe MRP bazathi akuthi ukuthi la abantu ba right eZimbabwe kukanti asikho right ngakho bakithi asiphumeni ngobunengi bethu bantu bemthwakazi siye register kubonakale ukuthi sikhona siyafuna ukuphuma eZimbabwe ngiyabonga balaleli ngiyabonga lawo umsakazi ngidliwa isikhathi kodwa inkulumo yami indanyana nje yona ngiyabonga
bantu bakithi ngiyalivusa emunhlanhla ngihlanhla mahlango seButswana eFrancis Town ngiyalikhuthaza lapho lonke emalungu wesigabeni selupane lapho ukuthi lihambele iregister ukuvota abantu enxa uNkulunkulu angasizwela kumnyako zayo ngithi ngiyalibingelela lonke imbingelela umama unanhlanhla lapho umalume uPaul Ngwenya uNkomo lapho RJ lo nkosikazi wakhe uPriska laba komamazala konamdumisi laphana lo mdala uNdlovu kumajwebana laba koMoses Chuma ngithi hambane eregister ukuvota yimusobhukwenu lapho eFrancis Town unhlanhla mahlango ngithi ngiyabonga
salubonani basakazi beStudio 7 nani balaleli beStudio 7 nguPhilip Qinisa lokhulumayo waseluphane eJabiwa eGhana ibasakazi nani balaleli beStudio 7 ngiselale indaba kaNkomo leyo ukuthi uNkomo uthowa dingisa ilizwe uNkomo ilizwe kalithengisanga uNkomo uze ayenze ajoyine izano eze kube neunit nezano ngoba basekukubi lapha eZimbabwe abantu babefa mahlayana abantu babebulawa abantu so wabona uNkomo ukuthi no ayilana ngoba abantu the way abafa ngakhona akunanto ngoba wayesememezele kwakhathala umdala wayetshelile iAfrica Union wayetshelile iUnited Nations futhi United Nations njabo America nabo Britain yibo ababevele beyiqoqile le ndaba ukuthi vele emathebeleleni akuyohlaselwa kuyobulawa so kwenzeka the way okwakwenziwe ngakhona ukuthi vele kuyohlaselwa kuyobulawa emathebeleleni hayi ukuthi uNkomo wayele ntuzana olapho wayesekadlituza ngumgabe or wayesethengisa ilizwe wayesethengisela umgabe ilizwe kwasokuzima lapho vele naye sebona ukuthi there is no way to go ukuthi engayaphi ngoba i-Africans Union yayibhekile ile ntuzana i-United Nations abo-America nabo-Britain futhi yona i-Britain yiyo vele i-Britain ngokuweke le ntuzana yayihamba nomgabe ngalesi sikhathi vele yayisendleleni zikamgabe ukuthi uNkomo kuthiwe akanqamule kunqanyule ilizwe eyala wayengayali ngoba wayeyala kwakukhona vele ababeku-emile ukuthi ma ngabe leli lizwe linqanyulwa ngalesi sikhathi kwakukhona vele okubi ababefuna ukukwenza yikho uNkomo akalanga ngoba wayala ukuthi hhayi akafuni izwe linqanyulwe ukuthi yona ilentuzana i-America vele kwasokukhona i-Britain ne-America kwasokukhona vele ababeseku-emile ukuthi ngoba uyazi ukuthi iZipra yayilwa kanjani iZipra phela yiye eyadiliza umbuso kaSmith so babe iy'nhliziyo zabo zazibuhlungu ukufa kombuso kaSmith so lapho ukuthi kuthiwe kunqanyule ilizwe into eyayizenzakala ilizwe selinqamukile kwakuzoba kubi kakhulu cha akazange azathengisa ilizwe angazi ukuthi abanye bayibona kanjani bayibona ngayiphi indlela njalo bayicabanga ngayiphi indlela kodwa iqinisa yilo lelo
Studio 7, Studio 7, ndivuka njani? Hayi mina ngivukile mhla ka 25/07/22 ngikhuluma ngumaphosa phansi lekondolwane esigabeni sencane kwamakhulela la ugcina khona abantu emabhongani le la ugcina khona abantu mawuqeda lapho uhamba ngesiganga ewange National Park awuphenduki ngibuke kakhulu bakithi ngikhuliswa ngikhulume abantu basebhinga abantu bebhinga liphakamisela isandla ngokuthanda kwelizimbabwe abaye amantu izigaba mbone ngani izimbabwe bayayithanda kuphela bayithanda njengani bantu bebhinga lami sengicaba ukuthutha khonale emabhongani bezohlala kini ngoba ngiyalibona ukuthi lingabantu abathanda ilizwe labo ngoba nanku likwenzile futhi kuma-election la mawazilale wawinileyo hhayi siyalibonga mina kakhulu kakhulu ngiyalibongela abantu bebhinga la kwena la adlulayo ngayo ngiyayizwa mpela noma likhuluma abantu bebhinga ukuthi libambele afuna izimbabwe ephambili labo bezanu labo okuthiwa ama-structures ambona ukuthi kuyabasiza lo kwakusebenzi umuntu uyazikhethela into oyifunayo okuthiwa i-triple cell ama-structures yini ama-structures umuntu uyazikhethela into engaphathina kwakho yinto oyenzayo noma ungazibela ama-structure anti bona bayenzela ama-structure ukuthi berobhe kahle abantu ngiyalibongela abantu bebhinga hayi ungathi bonke bakhithi sonke ezimbabwe singafana nabantu bebhinga ilizwe lethu kube seli-right ngakuthi laba right kudala siyale lokulohlala sethusela abantu bebhinga bayethusela kodwa bayenza into e-right sonke isikhathi maye abantu abayengabathusela zwaso kukhulunywa emsakazo kuthiwa bayesaba ukuthi beyenze lokhu ungabona usayesaba kusho ukuthi awukabi lokuze lesibindi sokuthi into ekhuluma uyayimele ukukhuluma nje uma ungumuntu ungayisabi yenza njengabantu bebhinga ngiyaliphakamisesala abantu bebhinga ngisacabanga lami ukuthi ngifuna izincwadi ezohlala khona lapha ebhinga ngempile lani kahle noma sihlupheka sihlupheka sisonke ngiyabonga
ngiyelele ku-studio 7 studio 7 kulo mbuzo enginawo lapho suka ungicake kunamagama la kukhulunywa abasakazi bethu lapha bethi izinto esizithumela lapha ku-studio 7 abalakwenza nazo which means izinto esizithumela nje lapha azisebenzi kabasincedisi ngako kanti sithumelele ukuthi mhlawumbe sebasicela usizo ku-studio 7 ukuthi ngoba ngiyayilalela eminye imisakazo abantu uma bekhala kunye kuyaba kuhlupha yayibuya i-feedback ukuthi hayi into eyayike yakuzwa ngomunye umlalele kanje kanje isolveke ngale indlela kodwa ku-studio 7 nje kuthule ukuthi ezwi siyathumela lokhu lalokhu kodwa ama-feedback ukuthi laba babekhale ngalokhu akubuyi ngoba mhlawumbe basiwaye besitsho ukuthi kabala kwenza la mazwe siwathumela kiwo cela nje impendulo khonapho ngiyabonga
hayi siyabonga balaleli bethu nxa sisithi amazwi la awalani le-studio 7 siyabe sisithi ngamazwi enu balaleli bethu angaveli ku-studio 7 qhubekani lisithumela amazwi enu kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga
kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthi asihawukele lathi kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani bantwana bakamambo lo mzilawo egazi ngiyalesaba uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoba ufudula ubhense le dwala ngingalichamela litshe ngolunya injobe enhlithungele ebandla ingoma emnandi iyaphindwa kwakuhle kuyabukwa kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqwana kuyiselwana phansi kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kuswela abadli kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungasela mdaka
u-Obert Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wokuzilibazisa kwele Germany. Kesizwe amazwi kaDube.
Salibonani lonke bakithi abalaleli bemsakazi weVoa iNdebele. Ngiyalibingelela lonke emagumbini wonke amane omhlaba okhulumayo ngu-Obert kaDube imbongi. Kuliqiniso sibili ukuthi ngamenywa kwele Jalimani. Izinga bese ngikilo kathesi ivisa sengitholile ngilayo abaqoqwa lomcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale kodwa ke accommodation bathe sebezalungisa indawo yokuhlala mina ngizifunele ke itikiti lokuya khona kathesi into esingixaka nje kwakathesi ukuthi ngithole imali yokuthenga itikiti yiyo esangixakileyo sibili bengifisa ukuthi aliba ngingaba le nhlanhla ngithole abangangifakela izandla ukuze ngiphumelele ukuya khona lami ngiyekhangisa umsebenzi wami international ngolimi lwemzini ngiyafisa kakhulu ngoba lolu hambo mbonani kungangivulela amathuba okuthi lami ngaziwe phetsheya kumele ukuthi mhla ka 2 August ngibe ngifika kwele Jalimani yililanga abangimelele ngalo ngisiyasuka ngelanga lamhla ka 8 August ngiyabonga
u-Obert Dube imbongi elodumo
Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukeni ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wehlukene umbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilona elilabantu abalutshwana kakhulu elizweni jikelele. I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission izakuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebancinyane emakhokhoba koBulawayo ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.